sisasesandla sakho andilindelanga kuhle kodwa ungandilimazi le inhliziyo yami zoyibambe ngesisasesandla sakho andilindelanga kuhle kodwa ungandilimazi.
See?